So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 23 lwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abanye sebethandabuza ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa uza kuba ngumongameli onjani kulandela imbiko ayethule okwakuqala esekhethiwe ukuba ngumkhokheli webandla lezano PF.
I wish also to thank the manner in which our defense forces and the leadership of General Chiwenga.
Silengxoxo lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ngokukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezanu PF lelelizwe.
Ngakho ngithemba naye uyabona ukuthi ukuze athole ukwethenjwa ngabantu bangapha besigaba sakithi kumele okokuqala axolise.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana sezilendlela eziningi ezokuthumela imali ekhaya. Umnumzana Emmerson Mnangagwa uze wafika elizweni izolo ngemva kokubaleka esiyacatsha kwele South Africa esithi wesabela impilo yakhe. Inkulungwane zabantu zibuthene esigodlweni sebandla lezanu PF eHarare zimhlangabeza. Umphathintambo wezekhaya umnumzana Obed Mpofu nguye omethulele umphakathi esithi ilizwe selikhululekile. Esethula amazwi akhe uMnangagwa uthe mpela wasinda aze afakelwe itshefu eGwanda. Wezwa njalo ngenzwa bethi ezamcebisa ukuthi bakhona angabaqambanga ngamagama abafuna ukumbulala. Kesizwe amazwi akhe.
Exactly 16 days ago I received a letter firing me from government of the Republic of Zimbabwe as Vice President. Within two hours, I was informed about plans to eliminate me. Realizing that on the 12th of August this year, I was subjected to poisoning, which resulted in my being airlifted to South Africa. And again, I thank you, the people of Zimbabwe, for your prayers. I survived that poison. This time around, I say to myself, I should not wait for them to eliminate me, but let me go out and with you, the people of Zimbabwe, the people of ZANU-PF, make your voice be heard. Today, this evening, I feel so humbled that we have remained here until this hour at our headquarters, waiting for me, that you see me and I see you.
umnangagwa uqhubeke wathi kuqakathekile ukuthi uZulu amanyane ukuze ilizwe libe lengqubela phambili.
The Gifotekabam had captured the executive in the person of our president. Orders were now coming not from the executive, from people outside the executive to implement in government and to run government. But the people of Zimbabwe yourselves have refused. I think you have heard or read my letter which I sent to His Excellency asking the President Mugabe and say, Mr. President, the people have spoken. You yourself said, if the people say I must step down, you shall comply. This is time to comply. The voice of the people is the voice of God. Today, we are witnessing the beginning of a new and unfolding democracy in our country. I wish also to thank the manner in which our defense forces under the leadership of General Chiwenga have been able to manage this process very peacefully.
Ukuhlaziya amazwi kaMnumzana Mnangagwa, siqoxe lo Mnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla leMDCT esigabeni sangapha kweleMelika, othi yena amazwi kaMnangagwa kawathembisi ukuthi uzaba ngumkhokheli oloqotho.
Akula mehluko lapho bafowethu. Yebo, siyazi ukuthi abantu bajabulile ngoba umgabe besehlale 37 years. Kodwa into abayikhohlwayo ukuthi uMnangagwa layo uhlale 37 years. And layo uMnangagwa ngokwakhe ngumuntu obevele ephakathi kwakho konke okwenza abantu bazonda umgabe. So angiboni ukuthi even nangendlela akhulume ngayo ayitshengisi ukuthi ngumuntu osetshintshile ofuna ukuthi alungise ama-mistake ayenzakala ana umgaba. Kodwa sibona engumuntu even maybe ozoba wese ukudlula umgaba ngoba it's almost like akanayo umhloso wokuthi ahlanganise abantu athi hhayi asakheni ilizwe lethu sibambeni singabantu bani. Cha, uvele nje uhle waphuma vele wahle watshengisa ama-colors akhe ukuthi hhayi mina ngiyizani vele and ngifakwe yi-army and i-army yakhuluma vele kudala ukuthi ongelama-liberation o-credentials vele akhohlwe ngokubusa la eZimbabwe. So to me vele ayikho into ezolunga la. Abantu nje kumele baphakame siqhubeke si-demand ama-free and fair elections ngoba ama-elections are-free ale international community where the playing field has been leveled. Look, if singaba nama-elections are-free and fair, awine uMnangagwa ngoba abantu babona ungathi uzoba yi-leader engcono, fair enough, sizosebenzisana la. Kodwa ama-elections lawo alobucili phakathi ama-elections arobha abantu ama-vote abo, asingeke sivumelane lawo. And le international community asizivumelane lawo. So i-legitimacy ye-government kaMnangagwa is still the same and izofanana le-government kaMkhaya.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla leMDCT esigabeni sangapha kweleMelika. Omunye njalo osiphe imbono yakhe ngodaba lolu ngumnumzana Chuma. Chuma, kunjani?
Yebo, kunjani. Hawu, ngiyaphila mpoka Christian, kunjani?
Hayi, ngiyaphila Chuma. Ungasiphi imbono? Ufona ungaphi?
Ngifona ngiseGoli.
Oh, seGoli. Ungasiphi imbono yakho?
imbono yami lincane nje kodwa isiqhezi. Yabona le ndaba kamnanga kwakho amnaka ngitholi kahle ngoba for 37 years naye kukhafu nelikamgayo eyiyo ibiyisenza imigula mkhuba emkhulu kakhulu yena bekuphi angilaye becashile. Ngivumele lo gogo lo othi umntwana inyoka inyoka yena bushithi la inyoka encane la ezogamula kancane ispecial ukuthi ngabe uhlangane lethu sasesindebeleni hayi mina kangiboni mina ukuthi bangavotela yena hayi amboni nje vele singaphandle nje hayi ukuthi sithone nje abantu isikhathi sidabula ukudabula isidabula ukuthi umgabo uphumise kodwa lo ngenile kuyafana izamthi owulayele khona 37 years umnakakho njalo nguye labo babili igalawo ma-elections mina ngizavuma uma bengenza i-free nje-elections awuyavota siyokuyavota kodwa siyabona ukuthi azaba-free nje maye ngaba-free nje kushita abantu ezingabangithandi hhayi lapho sinankinga kodwa nxaye ku-free nje hhayi namamboni ukuthi abantu ezingazongihluphe abahluphe ngayo sibe ngabe i-seli zanipief hhayi siyabe sihlane emakhanda hhayi hhayi lapho hhayi kwaganda amvuma ngohlupho elihlupheka ngalo ngaphandle kwezo iyesibisele sithi uzabangcono umntwana enyoka hhayi naye angibhilive ngakho yimbono yami nje hhayi lapho amvumi
a okay hhayi kuyezwakala sibongile kakhulu Juma
hhayi thank you love
now. Okay ube lo busuku obuhle. Alo-ke ngumnumzana Juma esikhulumela ecingweni ese-South Africa. Ugogo Khanye laye ngomunye osiphe imbono yakhe ngalolu daba eseZimbabwe.
Ye, sanibonani bantwana.
Siyaphila gogo linjani?
Hayi siyaphila, nathi siyaphila, siyabonga ukungena kuhlelo.
Ye, lathi sibongile.
Hayi silokuthaba, uthaba sibili ukuthi inyoka imamba isiphumile emlindini kodwa sekusele imamba encane konke khonokho sikukhangele sibili hayi sithabile kodwa ke silo mbuzo umbuzo esilawo ukuthi umntana enyoka inyoka wasozavela tintsha loba lilalela ukukhuluma kwenzayo sathesi hayi vele kuyatshengisela ukuthi baza kababhanise amabanga athi thina besikhalele ukuthi kube ngumuntu obambanisa amabandla engazakhiphi bandawani engakho khonokano bekuvele kusenziwe ingabe yena vele uhlacathe kungazathi ibandla leli ngiyabonga basekeli bami elingilethe lapha khathesi ligcwele lapha ukuthi lingibone lami ngilibone so njalo hayi i-future siboni ngani kayikho hayi siboni ngani kayikho sibili so besicela sibili ukuthi alibana ngathi ngala okufunwa ngabantu babambane
hayi kuyezwakala kakhulu hayi sibongile kakhulu gogo
hayi lami ngiyabonga
okay
siyabonga ngokusinika uhlelo lolu luhle okunye okumangalisayo siyaluthanda silalela suku zonke
hawu hayi siyabonga kakhulu ngokusekela
hayi nathi siyabonga
hayi sibongile alo ke ngugogo uKhanye intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu uxoxe lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa othi mpela umnumzana Mnangagwa waphatheka kuhlelo lombhuqazwe wegukurawundi yikho kumele aqale axolise
akumangalisi lokho ngoba abantu bakwazi kamhlophe ukuthi uNangagwa wayengomunye uzanyo ababe phethe uhlelo lona lolo olokugurawundi ngakho ngithemba laye uyakubona ukuthi ukuze athole ukwethenjwa ngabantu bangapha besigaba sakithi kumele okokuqala axolise akula mntu wezana sakuwaxolisa ngalokho okwenzakalayo axolise xolisele labanye bakhe ukuze abantu bamthembe ukuze abantu babe lethemba futhi ukuthi uzaba ngupresident wabo ozabaphatha ngendlela efaneleyo ebathembisa futhi ukuthi ngeke kuphinde kube lento efaneleyo ukugula umuntu.
Umongameli Robert Gabriel Mugabe usekhitshiwe embusweni ngabantu, lithini ngalolu hlelo?
Hayi, uhlelo lolo luqondile ngoba kudala abantu bazama ukumtshengisa ukuthi yebo phela noma umuntu eyintshantshu ugideni kusinwa ngudedelwane. Umgabe abantu baqalisa as early as 2000 ukumfisela ukuthi ehle atshele abanye bangene. Waba isiqholo wala, waba liphutha lokuthi abantu bezana bamthatha njengonkulunkulu, umuntu ovele onguntando kayiphikiswa, ongake asolwa noma esenza okubi njengoba wayesekhonzwa ke iZANU PF. Yikho lalapha sokuthiwa aphume ube yisiqholo sokuthi aphume ubezezibona engumlimi walapha phansi, umlimi weZimbabwe inxa abantu bezana ngathi bemkhonza. Abanye bazibathi I'm your bigot.
Alo ke ngumnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli webandla leZaphu obexoxa lentatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekwabulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana sezilendlela eziningi kakhulu ezokuthumela imali ekhaya ngenxa yomumo okhona obangela abaningi ukuthi bangathunyelwa imali bayiswele emabhanga. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uMartin Ngwenya eseHaberoni kweleBotswana.
Kungakaqali udubo lokuswelakala kwemali eZimbabwe ngomnyaka ka-2008 bokulamankampani amalutshwane eBotswana akubhizimusi lokuthumela imali phandle kwelizwe. Iningi belisebenzisa amabhanga kumbe amankampani ajwayelekileyo afana labo Western Union kanye leMoneygram. Kodwa ngenxa yesimo somnotho esiqhubeka sigugudeka eZimbabwe, abanye sebebone ithuba elihle lokuqala amabhizimusi okuthumela imali phandle kwelizwe ikakhulu kulabo eZimbabwe engqondweni. Sekuvumbuluke amankampani afana labomkuru iCocash, World Remit kanye labanye abangabhalisanga kusemthethweni abahlawulisa ukuthumela imali ekhaya. Umnumzana Elias Ndlovu yena ohlawulisa abantu ukuthumela ekhaya kodwa engabhalisanga ibhizimusi yakhe kusemthethweni uthi wabona kulithuba elihle lokuqala leli bhizimusi.
It was inevitable ukuthi ngesikhathi kule cash crisis wabakhaliphileyo bevule amabhizinesi okuthumela imali ekhaya. Ngesikhathi esinje lelithuba elihle sibili lokuthumela lokuvula ibhizinesi enjalo yokuthumela imali.
Kukanti uMandla Nkosi Dube uthi umamumo omnotho ufana lokwenzakala eZimbabwe abanye abangaphandle yiwo abagcina besidla izithukuthuku.
Hayi, umumo wezemnotho waseZimbabwe usuvulele abanye amathuba amahle kakhulu ngoba sibona amakampani lawa ayemoney transfer asegcwele indawo zonke. Uthola ukuthi omkuru iCocash abanye nxa bekhala abalamabhizimusi njengalawo abazithokozela ngoba kuyabahambela bona.
Unkosazana Edith Banda uthi ngokuswelakala kwemali emabhanga sebanjwa ngamandla ukuthi bethumele ngamankampani abakubhizimusi yokuthumela imali phandle kwelizwe.
Imali kwele Zimbabwe ayisatholakali, abalesihlobo esiphandle kwelizwe yibo abasebanceda abasekhaya ngokubathumela imali through ama money transfers njengabomkuru o Western Union labo iCocash.
Kodwa noma nje idolobho leHebron kanye lamanye amancane endaweni zonke eBotswana eqhubeka esiba lamabhizimusi amaningi awuthumela imali phandle kwelizwe kulokungahlaliseki ngokwenzakala eZimbabwe. Esinye isisebenzi kwenye yamankampani amakhulu awubhizimusi yokuthumela imali phandle kwelizwe sitshele iStudio 7 ukuthi abasathembisi amakhastoma ukuthi bazathola imali khonapho khomapho uma beyithumela eZimbabwe. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemali elizweni jikelele. Uhulumende weZimbabwe esemise ukunikeza abantu imali esithi amankampani wazaqala ukuthola usizo, njalo imali ayisavunyelwa ukuphumela phandle kwelizwe. IZimbabwe ngesikhathi liswana lobunzima bomnotho iphila ngakwesinye isandla ngemali ethunyelwa izizalwane ezisebenza ngaphandle kwelizwe, iyaziwa ngesilungu ngokuthi ngama-diaspora remittances. Imali ethunyelwa ivela phandle kwelizwe yaphose yafika inkulungwane ezilikhulu zezigidi i-1 billion nyakenye yokuphela. NginguMartin Ngwenya owendaba seStudio 7 kuseHebron kwele Botswana.
Indingeko zabesifazana ziya zisanda ngenxa yomumo welizwe ongasamanga kahle. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu ubathabile masuku ewobulawayo.
Osebenza lenhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust, unkosikazi Sichasisile Ndlovu, uthe omama lokhe beqhubeka besalela emuva ngokuncindezeleka, njalo lokhu kulakho ukuqhela ngenxa yokuthi kuzakuba lohulumende womanyano okhanya engani uzabe egcwele ukungezwani, ngoba ukususwa kukamongameli Robert Mugabe bekukhokhelwa ngamalunga ezanu aziwa ngokunganaki amalungelo oluntu.
Into esikhulekelayo ukuthi ekufonweni ke-government mina ngakwakunanzelele ukuqhakatheka komuntu ongumama, njalo ku-political participation, ku-local development, kuwo wonke nje ama-sectors achiyeneyo akubonele ukuqhakathekile ukwenzela ukuthi ama-issues abo ahle aqale ukudominata khathesi. Singamelela ukuthi hayi bazathi sebekhangelwa phambilini, akuhle kuqale kukhangelwa khathesi.
Unkosikazi Jenny Williams ongumqondisi we-Women of Zimbabwe Arise uthe kulusizi kakhulu ngoba ukuwa kukaMgabe sekusesulelwa kumkakhe unkosikazi Grace Mugabe, okuyinto evenza ukuthi abesifazane lokhe beseyiswa kwezombusazwe.
Oh mama, I think sile problem. Ngani umuntu ubekela konke inkinga kuGrace? Ekhipha amadoda, bekhipha umncindizela lo uRobert Gabriel Mugabe. Okade encindizela before uGrace waze kwafika, waze kwathu gently yakhe, waze wamkhombisa. Kodwa lathi ngani ema-political parties sile problem. Oh mama abakhona ngale, bafuna ukusebenza ngani ngamadoda? Kabafuna ukusebenzela mama, beyenzi imithetho kamama, benetisana lo mama, bekhangela indaba zikamama ukuthi abantwana bazaphila ngani, bazakudla ngani, sizabhatala isikolo njani, ama-bills wonke azabhatala njani. Yini ama-daily issues omama afuna ukubhekana laye? And sifuna ama-representatives abazadinga indawo ukuncedisana lo mama ophansi, not to enrich their own families.
UWilliams ugcizelele ukuthi lamzana uMgabe esethula umbiko oqakathekileyo elizweni, kuswaleke ngitsho owesifazana oyedwa owayehleli phambili noMgabe kanye labebutho.
Pho-ke uMugabe enike ispeech yakhe ngesonto edlule ekhathesi, bekulo Mugabe, one side bekulama generals bonke, lama Air Force, lompolisa lo othi Chihuri, Commander Chihuri, likuyinye iside leyo bekulamadoda abagqokile amasuit, ngabazange beqaqe ukuthi ngabobani. Kodwa kungela mama one kwabazalayo bonke amadoda lawo. Umfazi kaSibusiso ugeneral yethu, yebo siyabonga sibili, lo mfazi yi-magistrate, uyi-judge, laye akekho ngapha. What is the problem?
Unkosikazi Abigail Mupambi uthe abesifazana bayeyiswa ngoba ngesikhathi kuxotshwa owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru, abebutho abenzanga lutho khona lokuthi bake bazihluphe, kodwa sekuxotshwe umnangagwa bahle basukumela phezulu bamisa yonke into ezweni.
Masikhangele i-dispensation yona leyo, ngingathi nje lami lama ngibona ukuthi isincede abantu here and there, but ngibuya futhi ngibe a bit worried ukuthi ngesikhathi uJoyce Mujuru engumama exotshwa ku-government, asibonanga i-army ingenela. katika test so kuthe kuphumula ngakho saboni ngenela khonapho ukuthi ngidingi criteria yakho ukuthi nginanzelele ngiyibone ukuthi ihamba njani ubuya kunidestebe kona pha mase sikangele issue sabo mama ngoba right now i struggle yena le wouldn't be a success nga umama kabakho so lapha mina ngingathi bo mama kasihlangani pheni ezinye izinto kumele lathi si demand
osakhulayo umnumzana Pakitsanani Dube ucubungule umahluko phakathi kwamakhosikazi athi uGrace Mugabe loJoyce Mujuru waveza ukuthi uMujuru ngumama oveza ukukhalipha kwezombusazwe kukanti uGrace usasilela kakhulu yikho nje eze wasetshenziswa ukubhidliza ibandla lezanu PF
lento kaGrace le nxa ngiyikhangela sesingathi kolunye uhlangothi ke uGrace uzithola ephakathi kwelitshe lembokodo ngoba nangu phela sokungani yonke into eyenzakeleyo kusolwa yena ngoba ngathi wehluleka ukugayida umkakhe kahle kahle ikakhulu kundaba lezi ngoba ngangikhangela ukuthi nxa uthethe unkosikazi uba ngumsizi wakho abantu abangomama balalo ithuba kupolitics kwezomba ngazo kodwa ke into eqakathekileyo kumele bayinanzelele ukuthi bengasali bengosilandelelani belandelela ispecial omkabo abaku politics bona ngabazithathele bazikhokhele babe ku forefront ye politics
ifazane kwezombusazwe lokho esilela kakhulu kubangelwa yibudlwangu dlangu lodlakela oluvame ukuba khona kwezombusazwe eZimbabwe iningi labantu bavame ukusetshenziswa ukuhlabela lokuchasa amadoda kwezombusazwe ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Zimbabwe.
Zimbabwe ingoma ka Themba Ndlovu isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande lilale.